sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 ngcwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ungaba ngwesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elebandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo. Uphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe iNational Hero.
Izano libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivide abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo.
Umanyano weUnited Nations ususole ukubhubha kwentombazana eliminyaka elichumilane 14 eyayibeletha. Isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele.
IBhayibheli likubeka kuhle ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazana, kodwa ke iningi bonke ngomama.
Ibandla le-MDC Alliance kobulawayo lithi liza kupha asebekhulile uncedo lokudla namuhla.
Kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023, into ayibhalayo emaphepheni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo ngasikhathi sinye. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamakhulu amane 437 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abangamachumi amahlanu lanye 51. Wesifazane wakuqala ukuba kudale elimqoka elibandla lezaphu iCentral Committee unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero status. Ngwenya ube leminyaka edlula amachumi ayithoba minwembili 86. Ungwenya walimala ngomnyaka ka-1977 kuze kudubuke ibhomba elabulala owayengumholi wevuyo lezibra kwele Zambia umnumzana Jason Ziyaphaphamoyo. Ngomnyaka ka-1960 Ungwenya ngomunye wabasungula ibandla le-National Democratic Party kuze kuvalwe ibandla le-ANC nguhulumende wabelungu. Ngomnyaka ka-1980 Ungwenya wakhethwa ukumela isigaba seBulawayo edale lePhalamende waba ngumsekeli kaMphathi Ntambo wezisebenzi. Akukaziwa ukuthi uzabekwa na eHarare kumbe nini. Sixoxe nolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso yebheju likaZulu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Izano libandla lobandlululo akusoze kuphele, libandla eliphila ngokudivide abantu. So ukunika uMangwenya akulenzi lingabi libandla lobandlululo. UMangwenya ulisebenzele ilizwe leli okuseqinisweni ongomunye wabomama abasebenze kakhulu ukulilwela ukuthi likhululeke, laloba ekugcineni wagxamuza ehlamukela ibandla likaZapa. Kodwa uma singakhangela nje sikhangele ngemisebenzi yakhe okulwela ukukhulula kwelizwe, hayi ulisebenzele njalo abamnikileyo isicoco sokubana uliqhawe abagxamuzanga. Ukuthi wahlamukela unkomo kuyinto elosizi kakhulu ukuthi abantu bathi ngemva kokusebenza nzima bebesebesiba ngabantu abasuka belangazelele ukudla bekhohlwe ukuthi istruggle kayisikho ukuthi ungalwa sokufuza ukuthi ube nguwena osekudleni kumbeni ngokufuza uphakulule. Istruggle singesabantu, wonke umuntu olwa istruggle kalwela ukuthi edleni, ulwela nje ukuthi abantu bebe lenhlala kahle. Njalo abantu yibo okufuze bekubonge kulusizi ukuthi abantu bathanda ukuthi bengasebenza bekhambe betshela abantu ukuthi ngasebenza nzima abantu umusebenzile bayakwazi zithulele baza kukhuluma
ungasitshela ukuthi ubona njani ukukhethwa kwabantu abanye sizwa kuthiwa bakhethwe ukuthi bazaphiwa izicoco ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokuqala kaze kwenziwe lokho owayengumongameli wayengakwenzi kungakutshengisana
ngoma umnakano kulezinto ezithu ezingabe kuzitsho kungabe kusitsho ukuthi ubaba lowo osembusweni kathesla labanye bakhe bazama ukuneutralize nokupacifya abanye ababengabalweli benkululeko ukuthi bezibone berecognized but ungakhangela eqinisweni eliphilayo ukuba ona phezu kokubana abantu baphila impilo enzima akuhambisani lokuthi uthi wena ubanikeza i-honor lay kumbeni okunye ube ngabe kuyindlela yokuthi ubefuna nje ukuthi eone unkosikazi wakhe wasebuye kucatshisile ngokufuna ukuthi ethini uona abantu abachiyechiyeneyo so kukavili ukuthi uyapolitika uzama ukupacifya lokuneutralize abanye laba abalweli benkululeko obona ngani bangagcina bekhulume against umbuso wakhe lento ezifanayo kube sokugcina kubonisa abantu ukuthini ababusi kahle
uMnumzana Mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-ibheju likaZulu. Kunjalo nje lamuhla likhefu lokunanza abalwa impi yenkululeko ele-National Heroes Day. Kulombuthano ozenzelwa emathuneni e-Heroes Acre e-Harare ozangenwa ngabantu abangedluli amakhulu amabili ngenxa yokwesabela ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Lumbuthano uzakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Imbiko kaMnangagwa izabalwa kuzigaba zonke zelizwe. Umanyano we-United Nations ususole ukubhubha kwentombazana eleminyaka elichumilane eyayibeletha isithi udaba lokwendiswa kwamantombazana amancane eZimbabwe kumele luphele. UMemory Machaya wayengukholo lwesipostoli wabhubha ngenyanga edluleyo ekhulelwe kodwa eleminyaka elichumilane. Umanyano we-United Nations uthi inani labantwana abangamantombazana abayendiswayo bebancane kakhulu liya liqansa ngesiqubu esethusayo. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko uMnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mbona bayazenzisa, bazifundisa into engayisiyo, bavunyelwa, bahlala lento eyisibozi bayikhangela bayikhwabitha. Angiboni angikhumbuli eBhayibhelini lapho sihlangana khona le ndaba yabantwana besendiswa. Angibuboni kakukho ngokwazi kwami ngoba bonke omama kumbe besifazana baseBhayibhelini kwakungabantu asebekhulile. IBhayibheli libe kuhle ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazane. Kodwa ke iningi bonke ngomama. Hayi eBhayibhelini ngingamangala nxa kungaba le verse sibili elithi abantwanyana abancinyane bayekwenda ngubana umendo ngowabo mama mabesifazane asebekhulile asebesazi ukuthi kanti vele khona ukwenda kuyini.
Siyabona ukumana abantwana ukuthiwa bayendiswa kuthiwa babe bephuchiwe indoda yaphupha umntwana kumbe umfazi ethi sengilobola khonoko ukubona njani
into enhle ikuthi vele kuthiwa liphupho siyakwazi ukuphupha kwesinye isikhathi kuwumana kanti njalo into ebuhlungu ngephupho akula muntu ongathi ye liphupho sibili lami ngimbonile ngilizwile ngiyalazi kwakuphuphile. Ukuphupha kunga umuntu angaphupha ekhangele ukuthi uyawumana ngitsho abantu bangaze babe babili omunye aphuphe ngakho ngakwazi empeleni eqinisweni ukuthi ubani uphupheni. Ngakho laba bantu bangacatsha ngemva kwendaba naleyo bethathela ukuthi abaprofeti basendulo ukuthi babephupha, babebona imibono, bayibhale phansi. Laba abaphuphi bayawumana, bahamba lomoya omubi, akulanto enjalo. Ikakhulu ngapha kithi esintwini sakithi vele kasikwazi ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi umuntu akwaphupha wathi mphupha umfazi womuntu. Ikuganga ikuxhwa. Hala ikuswela nje ubuntu ikuthi abantu bakithi labo sebaba ngothathekile sebapho ungena lezinye inkonzo ezizikhanyela ukuthi kakulalutho lapha izinkonzo zezigebengu izinkonzo zabathakathi izinkonzo zabo bhinya baza ngixolela abangaphathe kuhle ngalokho kodwa eqinisweni ikhona lokho ukuthi umuntu avuke ehumane beda elandela izimfiso zenhliziyo yakhe ebolileyo abe sesithi uphuphile kakulanto enjalo vele ayikazibe khona ngapha ngesintwini esazisibe ababephupha yilaba belapha labo babengaphupha umuntu babengaphupha isemkhulu umugogo wakhe ephupha lehlahla ezincedisa abantu labo yibe esikwazi ukuthi babephupha amaphupho asiza abantu
umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ibandla leMDC Alliance lithi lizakupha asebekhulile bakobulawayo uncedo lokudla. Ngomnyaka ophelileyo leli bandla waphathisa asebekhulile laba. Sixoxele esikhulumeni sebandla leMDC Alliance kobulawayo uMnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kusasa singene empophoma enkulumane emakhokhoba lentumbane sinikeza osikhulile impuphu ama 10 kg awe roller mill lokhu sike sakwenza umnyaka ophelileyo siyakwenza futhi kusasa ngoba siyakubona sibili ukuthi COVID le ivalela abantu amathuba ivalela abantu abanengi ukuthi besebenze ivalela abantu abanengi amathubo ukuthi bethole into ezisizayo empilweni so kusasa umlando wethu ngo umlando olula kakhulu ukuthi sitshengise ukuthi siyabathanda abadala bethu so abadala sesibatshelile babesilindile kulezo ndawo esibatshele zona
likhangelele na ukuthi ukhetho lulakho ukuthi lungadluliselwa phambili nxa kuyikuthi iCovid iyaqhubekela phambili njalo ungasitshela ukuthi lingavumelana lakho yini lokho
hayi izanu vele yazi ukuthi ayithandi khetho izanu yazi ukuthi lapho kulokhetho kubuya amabutho kubuya abantu abasebenza nsitha ukuthi bephambanise bengenele bencedisa leyo zanu so awusiwo umbuzo wokuthi namhla umuntu engathandabuza ukuthi ethini ngoba kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023 into ayibhalayo emaphepheni liyazi u-Eddie Cross ngabantu be-Rhodesia Front abantu ababesebenza lo Smith njalo siyakunanzelela ukuthi abantu ababesebenza lo Smith kakhulu bathanda i-faction le ZANU-PF ethiwa yiLacoste so ungamuzwa u-Eddie Cross ekhuluma ukuthi akusoke kube lokhetho likunanzelele khonokho libamba amazwi wona lawo ngoba into elalelwa yilaba abalandela i-faction yeLacoste so sikubona thina ukuthi sebegqile kukhonokho ukuthi vele kungabi lokhetho oduzananzelela ukuthi abantu abangena ama-church athandwa ngumnangagwa abayalelwa ukubuthana abantu bezanu PF abayalelwa ukubuthana indlela abantu abahamba ngayo ngezimoto emgwaqweni kuyenza ukuthi kube lula ukuthi iCovid-19 leyo imemetheke uzananzelela ukuthi lapho umthetho obamba khona abantu abayephula umthetho lo kubanjwa abantu beMDC so kuhle kutshengisa ukuthi
ngabe ngavalela ukuthi ukhetho lungabi khona kuyabe kuyikwesaba iMDC Alliance kuyabe kungasonto ukuthi kuthiwa abantu bafuna ukuvikela uZulu.
Umnumzana Sweden Chirotsa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani lababanjwa igciwane lecoronavirus liya lisehla. Leli phephandaba lithi ngakwelinye igcele inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 liyaqansa. Iphephandaba lobulembu beinternet eleNews Hope lilodaba lokuthi owayengumongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama uthi uza kupha inkomo ngamunye walabo abakade bemele ilizwe emdlalweni wokugijima kuma-Olympics eTokyo 2020. Bane abazaphiwa lezinkomo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi, ngithemba siyaphila abantu benkosi, njalo siyananzelela impilo esiphila kuyo kulezi nsuku. Sizivikeleni bakithi kuko konke okuhlangane lobhubhane lolugciwane leCOVID, ngoba bakithi hayi liyabulala abantu. Hayi, sesihanjelwe isihlobo mpela, hayi phansi phezulu mpela, lizembelela lekhulunywa eBhayibhilini ukuthi okona hayi liyagawula. Hayi, for sure ke hayi siyasilibona ke manje ligawula leli zembe. Ngokunjalo ke hayi akulalutho abantu benkosi, nami nje nizathi ukuphawula kancane nje khona lapho. Ngiye ngizwe litshela abantu lithi khona bengathumeli imiyalezo ephehla inzondano, imiyalezo ethukanayo. Ngicishe ngi-understand, cishe ngizwisise ukuthi lizama ukuthini. Yize yiloba nje isimo sokukhuluma kwabantu lingasiqondi kahle. Abantu bakhulunyiswa isimo abaphila ngaphansi kwaso. Akekho umuntu othukutheleyo noma ozondileyo okhuluma amagama afana namagama okushumayela ivangeli. Umuntu olambileyo, umuntu ozondileyo, amagama akhe vele ahamba engabi mnandi kahle, esenziwa isimo ayabe kuso. So ke ngithi kancane laphana njengalokhu nje sizwa kuthiwa khona ngizokuthiwa abantu bemukela izimota, kuthiwa ngabe phola layo leyo kumbe phola kumbe iwadi yona leyo baphiwa izimota, bathengela izimota ezintsha ezinkulu. Kambe kungabe kungumcabango omuhle unaloyo ilizwe lisokolakanga kwizikolo zingelama-sanitizer, zingelawathi, izibhedlela kungekho imithi, kungelamibheda? Bakithi asazi wela sithukani, kodwa ke siyaphawula. Ngiyabonga ukukhuluma lichakwane likhulu. Ukhanyani Ncube esigabeni sakosiwoko, kodwa ngikhuluma ngilapha kulase South Africa emzini waseJohannesburg. Ngiyabonga, amen kule ndawo.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7, ngalinjani lapha elikhona labalandeli bakaStudio 7 ngezindawo ngezindawo. Ngiyalubulisa lokhulumayo uJoshua Ncube waselubhani ngokuhlala naseJoburg. Hayi, ngithi lami ke ngithi fahlafahla ngamancane. Siyajabula kakhulu nasi sizwa kuthiwa uhlelo lokuhlatshwa seluzangena lasemaphandleni, seluzabuya lasemakhaya. Siyajabula kakhulu ukuthi abantu behlatshwe, sikwazi kwanonesingulube. COVID iyabulala, abanye bathi nje ekutheni iyabulala, konke kuyabulala. Kodwa hayi, abantu kabayehlatshwa. Kodwa isicelo esilaso, isicelo kuhulumende, kugovernment, sizothatha sokuza kuyahlaba abesibutho ekhaya. besicela abesibuthu labo bazakuyahlaba ekhaya njengendawo zakithi Bulpani. Cela besibuthu abazi ulimi lololo olakuleyo ndawo, ngoba kungahamba abantu abangazi ulimi lololo olakuleyo ndawo, sizafelwa ngogogo, sifelwe ngokhulu, bengazwanani emkhuhlaneni ababe ukhuluma, ngoba kulembuzo ibuzwayo uma bengakakuhlabi. So gogo kaso sibe lwazi lololimi ngesilungu sizamehlula, bekhulu kuzamehlula, bephembe ukumsukela ugogo bemhlabe kanti lo mkhuhlane ugogo etshone. Sokuvuka ngale ndaba engani ngegugu rawundi sibe sifa ugogo labokhulu. Besicela abantu abayazi ulimi lwabogogo labokhulu bebe kuleyo ndawo. Njalo futhi engutshoyo ukuthi angazi, but isizwe sakithi endani leyo sizethuka sibona abebutho. Ngoba umuntu othwala ibutho, othwala isoja, samcina ngegugurawunda, zange saphinda sabona isoja kuleyo ndawo. Siwazila edorobheni, umkhaya bethu esibaziyo ngamaphoyisa, isoja kasilazi. So nxa sesibona amasoja, siyabe sesicabanga igugurawundi. Yibo abantu esacina ngabo lawo, zange saphinda sabona isoja kuleyo ndawo. So siyabe sesibona ngani sijikile futhi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani balandeli umsakazo Studio 7. Ya, ngiyabonga kakhulu, ngibingelela. SJ. Ya, hayi, ngiyezwa bayakhuluma abantu, njalo konke abakhulumayo, hayi, kuyezwakala. Nami ngile complain nje encane, njalo ngizama ukuthi ngivule abantu amehlo kancane. Yazi ukuthi singavumeli ukuphazanyiswa ngamabandla la aqalayo manje ukuphaphama, ngoba manje kudala le ndlela siyihamba. Mina nami ngisengihambe ngazama endaweni eziningi, angilitholi ibandla eliqinileyo spread. Laphana kufuneka ibandla eliqinileyo elizakhupha umbuso wezanu, ngoba umbuso wezanu vele wangena ngobukhrukhu. Manje angiliboni ibandla elingayikhipha izanu. Izaphu kuba iba strong ibingakhona ukuthi ikhiphe izaphu izanu, ngoba sengihambe amanye amabandla kukhaleka amabandla akhuluma ngezimali, ekhuluma nje kungekho into ayenzayo, kungekho ukuphakama okwenza abakwenzayo. Kodwa yeke ngiwaqamba ukuthi iwaphi lawo mabandla, noma ubatshele ukuthi guys angisebenzi, ngiyazama lami, kodwa imali anginayo. Kuyakhanya usungumuntu ongathandekiyo, usuyakhushwa la kulelo bandla, which means it's after business, it's after man. Awukho umsebenzi, awukho umzabala zozophumelela uma kwenziwa kanjalo, ngoba maningi amabandla esengabonile mina nalasaqala nje ukukhuphuka. Hhayi, awadonsi kahle. Kodwa-ke ma kungaba lobambano, kube lobumbano, kube nokuzwana, sometimes kungaba le mpumelelo. Kodwa-ke ma besadonsa kanje, besabheka kakhulu nezimali, ukuthi ma ungenamali wena awuselilunga lebandla. Kanti-ke even kusaseyizapha, kwakungadingwa mali yakho, kwakudinga wena uqobo lakho ukuthi ma sokusiyavotwa uvote, uvotelwe phathi. Uzoyivotela kanjani iphathi ma izokususa ithi ngoba unamali ikuxoshele ngaphandle, which means it's wrong. Landela iphathi engagijimisa imali, landela iphathi ekwaziyo ukuthi iqondene, iphathi ezosusa le iphathi esembusweni ngobudlwangudlwangu. Ngiyabonga hlobo zami, uNkulunkulu alibusise.
Salibonani, 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 salibonani bonke basakazi bakaStudio 7 nabalaleli bonke kuzindawo ngezindaweni kuzo. Zihlobo zami, bengilombono lapha othi wona why amaphathi lawa wonke angapha emathekeleleni engahlangani wonke kube yiphathi eyi-1, konke ne-MDC kachamisa kuhlanganwe, ngoba zona inkokheli zamaphathi lawa kezibizane zihlale phansi zibonisane ngalolu udaba lokuthi kungenziwa njani ukuze kukhitshwe izanu esihlalweni. Kodwa-ke nxa kulokhu kudonselwana lomunye eqhamukele yakho iphathi, lomunye eqhamukele yakho iphathi, omunye ethi mina ngumthwakazi, omunye ethi mina ngi-MDC, omunye ethi ye mina ngizaphu, nomunye yathi mina ngikuthi ngeke siyenze lutho izanu-PF. Siyacela badala ukuthi kunjani ukuthi inkokheli zamaphathi ke lihlale phansi, libizane nje lihlale phansi libizane. Yebo, siyakwazi ukuthi le omunye lomunye ufuna ukuyakudla imali phezulu leyo, kodwa-ke nxa kuyukuthi amaphathi lawa afuna ukusebenzela abantu, alungisela ukuthi ayisebenzele abantu phezulu leyo, kunjani ukuthi amaphathi wonke lawa ngapha emathekeleleni kuhlalwe phansi, wonke nje kuhlalwe phansi, konke MDC kaChamisa, Mthwakazi, Zaphu, wonke nje bonke opita labo bonke osibangilizwe labo kuhlalwe phansi, kubunjwe iphathi eyi-1 eqinileyo ezavotelwa ngabantu bonke, kukhitshwe izanu-PF. kodwa mase sesengamaqembu qembu sisathi mina ngokabani mina ngokabani lapha nje badala bamasikhohlweni asikhohlweni siza khala size sithi inkosi labantu bethu bekhale beze bethi inkosi labazukulu bethu bekhale beze bethi inkosi as long as abantu bengafuni ukubambana nomunye engafuni ukuthi ukukhokhelwa ngomunye nomunye engafuni ukukhokhelwa ngomunye ngoba bonke abantu bafuna ukuba zinkokheli kodwa libenanzelele khonokho ukuthi ukudubekisa abantu ukudubekisa abantu impela ukudubekisa abantu khonokho okwenziwayo so zamanini ukuthi lihlale phansi inkokheli zamaphathi wonke la emathebeleleni MDC kachamisa namaphathi wonke omthwakazi obani bani ziyaphu wonke hlalanini phansi njengenkokheli liphume lo mbono omunye ukuthi siyenze njani ukuze sikhiphe liphathi kuphela okhulumayo Nkomo uFusi Mzinguluka elukani esigabeni sesejabhiwa ungatekana mawuthatha ngiyabona
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ephehla ukubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Siyabonga. Kwezemelika, usibalukhulu wesidolobho le-New York, umnumzana Andrew Cuomo, usethulele ugatsha lwezemithetho amaphepha okuphikisa amacala awetheswayo okubambabamba abesifazane bengafuni. Ugatsha lwezemithetho lwacwayisisa lolu daba lwafumana ubufakazi bokuthi mpela uKhumo engaba wakwenza lokhu, kodwa yena uyalandula esithi nxa kwenzakala wayengajonganga ukuhlukuluza abesifazana laba abalitshumi lanye abanye abasebenza ehofisini yakhe. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So uKhumo njengogovernor ngumuntu olepower kakhulu, so lana udubo olukhona ngolokuthi wa abuse i-office yakhe ngokubana ngokuthi enze into ezifana accuse ngazo ukuthi wakwenza noma akakwenzanga. At the end of the day kunzima ukuthi ukwazi ukuthi iqiniso yini, kodwa la kukhona ukuthiza ngathi uyavuma ukuthi wakwenza, kodwa ethi yena wayekwenza innocently engazami ukuthi ahlukumeze or aphathe laba abesifazane kakubi. But because of i-position yakhe is umuntu ole high position ku-government e-New York engu-governor, kuba lama optics a-wrong kakhulu ngoba at the end of the day ama-accusation lawa sizozwa kuma idaba lwakhona lusiya e-court ukuthi luzophelela kuphi. Kodwa sekule presidency embi la e-America yama-leaders, sabona even u-Donald Trump accuser even engakabi ngumongameli ukuthi wayebamba abesifazana izitho zabo lani ngendlela abangazange bayithakazelele. Kodwa sambona nawo ngayikho into eyenzakala kuye, waqhubeka wawina waba ngumongameli waleli lizwe. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani ngokhomo.
Ungathini wena nxa uqathanisa izenzo zona lezo ekhaya lalapha kwele Melika?
I-sexual harassment ngokwayo iludaba olukhulu kakhulu la kwele America, ngoba even lasemisebenzini abasebenzi bayafundiswa indlela okumele bakhulume ngayo lama-colleagues abo, labanye aba-under bona aba-reporter kubo. Anytime ma ungumuntu ole-influence olesikhundla even ku-company ine-private setup, kuqakathekile kakhulu ukuthi unanzelele indlela o-interacta ngayo labasebenzi, especially abe-sex e-different from kweyakho, okwenzela ukuthi bangafili as though wena usebenzisa i-power yakho njengokuba yi-senior kibo, ukuthi wenze umathanda ngabo ngendlela okhuluma ngayo kibo. Uma kukuthi uba le ngxoxo leyana esanda ezif uzama ukuthi ulale labo or into ezifana lalezo, izinto ezikhangelela kabi kakhulu lezo ezingamelanga zenzeke in a workplace and even more so in a political environment. EZimbabwe sibona ukuthi kahle kahle asilamthetho eqinileyo ejezisa abantu abenza izinto ezifana lalezi. Njalo futhi ngesikhathi esiningi kuloku kwesaba okuningi from umuntu oyabe ehlukunyeziwe ukuthi areporte umkhulu wakhe, ngoba uyabe esaba ukuthi one angaxotshwa, angaluza umsebenzi wakhe, two kunzima ukuthi abantu babhelieve, ngoba esikhathini esiningi laba abantu abalezikhundla yibona abantu abalezimali, and therefore sometimes kukhanya ngathi wena mhlawumbe nguwe owawuziphosela kuye ngoba ufuna ukuthi akupromote emsebenzini noma akunikeze ama-favors.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesabeleni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Unkosazana Jane Lungile Ngwenya obhubhe ngeviki edluleyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Udaba lokubhubha kwentombazana eleminyaka elitshumilane soluze lwafika kumanyano we-United Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande.